kungaba nzima kakhulu ukuthi besegcekela ukuthi uKasikwere uyabuyela eZimbabwe ngaliphi yena ayicala lakhe belikhanya lilikhulu lifana nelabanye bonke abakade bekuqembulele lithiwa yi-G4 akade belikhokhela ukucatshangela ukuthi kugoqela uprofessor Jonathan Moyo lozwawu. Ngakho ngibone ngani ukuthi yena sengathola ithuba kumbe sengathola ukuvunyelwa nguhulumende yilo wakhipha umbuso kaPresident Mugabe. Ngibona kuyabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okungaziwa ngabaningi okwaziwa uKasikwere. Njalo kuyabe kutshengisa ukuthi G4D isiqhamuka laphakathi ingakaze yalisa lo mthetho loba oliyi-1 ngelalelitsha elithiwa yi-NPF.
Baba Sibanda, kukhanya ngazani kulabanye abaku-National Patriotic Front abafuna ukuthi uMnumzane uKasikwere abe nguye okhokhela ibandla leli. Kuyabe kuhamba njani kwalapho, kungaba njani?
Umbona ngani mina kungaba nzima kakhulu ukuthi uMnumzane uKasikwere akhokhele leli bandla, ngoba indlela abantu abamazi ngayo abaningi indlela yokuthi kazakale ngumuntu athatha ubukhokheli kumbe abantu abangathatha sengathi angaphikisana lomnangagwa, loPresident Mnangagwa ekhethweni. Manxa yokuthi National Patriotic Front leyo isicabangele khombonani kukhona lapho ngani iyasilela khona ukuthi ngiphumelele njengebandla elezombusazwe.
Nxa ingangena sibili kubandla leli, ubona ngazani amanye amabandla angamphatha njani? Uyabe ngani umthengisi kumbe ngumuntu ongena ukuthi alwisane lo Mnumzana Mnangagwa lebandla lakhe?
Nxa kuyukuthi engaqala nje ukuvunyelwa yena ukungena kwale Zimbabwe, abanye abafana nozhiwawo loJonathan Moyo lokhu besadingakala kuthiwa bayabotshwa, kuzabe kutshengisa ngempela ukuthi mhlawumbe yena uMnumzana uKasikwere uyabe esethengisile esesebenzelana ndawonye neqembu leZANU-PF elikhokhelwa nguPresident Mnangagwa. Khonokho ngibone ngani kufanele kuyabe sekutshengisa lokuthi i-NPF ayiselalo elakusasa elithembisayo.
Wena ubona zani angabuyela kodwa kwele Zimbabwe angabotshwa yini kumbe bazamsebenzisa?
Ngibona ngani mina kukahle bangaqala ukuthi bazame ukumthenga bamsebenzise.